sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 19 kuNhlangula 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Into ehluphayo ikuthi abantu abajayelanga izinto ezintsha. Amabizo amakandidati ethu wonke awe-CC segqitshiwe.
Uyaxokozela kubandla le-Citizens Coalition for Change ngenxa yokungethulwa kwamagama acacileyo abazancintisa kukhetho olukhulu oluzayo.
Sizovota umuntu ongangezele ukuthi basevalela leyo wokhithi. Iwokhithi yayisinika ukudla. Kanti kuthiwa wathi angehlulwa uza kuya egangeni. Egangeni uyakulwa lobani.
Kulabanye abantu abadika basoze bevote kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa eZimbabwe ngoNcwabakazi. Kwakhiwa idamu eNkayi okhangelwe ukuba lizathuthukisa impilo kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uyaxokozela kubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa okungakhanyi kahle ukuba ngobani abazalimela kukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. Sokuzele insuku ezimbili ukuba babhaliswe amagama abazancintisa kukhetho oluzaqhutshwa ngoNcwabakazi. Umnumzana Zindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Akwaziwa ukuthi kuzahamba njani ngolwesithathu kudayele nomination court okukhangele ukuba ibandla le-CCC lizakhetha abantu abazancintisa kukhetho olukhulu oluzayo kulandela ukubuthaniswa kwamagama alabo okuthiwa benze kahle kuhlelo lwe-consensus candidate selection. Okwamanje kulamagama ambalwa ezigabeni ezishiyeneyo ethulwe inkokheli yebandla leli izolo abalakho ukungena kukhetho lwamakhansila lolwamalungu edayele ephalamende kulandela ukunqotshwa kukamnumzana Tedai Biti ngumnumzana Rusty Makam. Ekubaleni okwabantu ababakhethileyo ngomgqibelo, uZulu umelele ngamehlo abomvu ukubona ukuthi kuzakhethwa bani phakathi kwababili laba labanye. UMakam ukhethwe ngabantu abedlula kancane amakhulu amane 406, kwathi abedlula amakhulu amathathu lamatshumi phose amane 337 bakhethe uBiti Harare East. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa uthi okuhlupha abaningi ukuthi abantu kabajwayelanga indlela entsha yokukhetha inkokheli.
Abantu lokhu bejayele into zakudala ezintsha bayazishiya ngoba babona ngani akusoze kufezeka abakufunayo. Thina njengoprezidenti etshilo uthe amabizo amakhandidati ethu wonke awe-CC kusuka kumakhansela kuze kuyefika kuma-MP segqitshiwe.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Ellen Shiriedenga obona ngenhlelo zokhetho kubandla leli.
Sesiqedile uhlelo lokukhetha abameli kumaprovinsi lawa khathesi sikhuluma kunje. Kulabantu abalomlando okuhluzisisa amadokhumenti nalawo ama-candidates ethu bekhangela ukuthi abantu abafuna ukuba ama-candidate laba balamaphepha ayeneleyo yini.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe zithi okwenzakalayo kuveza sobala ukuba ibandla leli selidabuka phakathi njalo kalilamaqhinga okulwisana ne-ZANU-PF. Umnumzana Matthias Thole ngenye yezincwethi ezilombono lo.
Kutshengisela ukuthi abahlelekanga, kutshengisela ukuthi izinto azihambi kuhle.
Enye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Peter Sibindi osebenza e-University of Zimbabwe uthi kuza kuba nzima ukuthi abanqotshiweyo besebenze nabazamela i-CCC kukhetho oluzayo.
Iyadivayida mani into leyo kulokuthi i-United a very critical juncture. Kanti esingabe kuthiwa yisikhathi labo abahlangana khona bemobilayiza bebambana.
Kodwa umnumzana bekezela gumbo ingcwethi kwezombusazwe okuhlanganiswa yeZimbabwe Democracy Institute ZDI uthi akula okubi ngohlelo lwe-CCC. Ugumbo uthi lokhu abakwenzayo kulakho kwenza iZANU-PF ingazisisi indlela ibandla leli elisebenza ngayo.
Kulabangane abaningi abakhona ati bekhamisa uzabafikela so uhlelo lolu ubona ngenze kanje kuyindlelese ukuthi abangane abadala mabekhitshwa ngabantu bephume ngendlela engaso zikwenze bezondele uchamisa bebhazwe
umnumzana mabutho moyo oyebandla lezan PF kudale le central committee uthi kusobala ukuba kungani ibandla lesisisi
ngamadlwane abakwazi ukuthi benzana abakwazi bakhangela ngapi baya ngapi inomination court ikhona ngolwesithathu kodwa abambuzile izolo intathele izindaba wehluleka ukubanika ilist yamacandidates ngoba akalawo lawo macandidates
ibandla le-CCC izolo lethulele uZulu amagama abantu abangene kusigaba esiphezulu sokukhethwa nguZulu ese-consensus candidate selection ezabeleni zonke zelizwe kuzakhethwa abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo phakathi kwabantu laba ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Inani lamaqhegu lezalukazi abahlala esigabeni sentaba zintshona ngaphansi kwesiqindi semgoza bathi kabazivoti lonyaka ngoba bakhethele ngokuqanjelwa amanga zinkokheli zebandla lezanu PF ezidlala zibathembisa izulu lomhlaba okweminyaka leminyaka kodwa lokhu behlupheka. Abanye abatsha labo bathi kabasoze bevote kukhetho oluzayo. Kubika uEzra Jesus Banda.
Imkhankaso yokhetho lonyaka isiqalile. Abahlali bentaba zinduna kukhanya bajabulele ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Umnumzana Leonard Moyo uthi kavoti ukhetho oluzayo.
Bayasipromisa bathi sizayenza lokhu akwenzakali. Sizayenza lokhu akwenzakali. Asizakwazi ukuthi manje sithini. Sizo sicabanga ukuthi uzihlalela nje vele ungayi izihlupha ngokuyela inini. Uyavota akungcono ukuyekela kuphela. Bali babuya sebe. Funa sibavotile, sibefuna sikampeni, sibekampena futhi sibavotile. Ah, mina sengidiniwe nje. Sengikati.
Ugogo uSerapiri oneminyaka yokuzalwa ngamachumi asitshiyagalolunye lambili, 92 years old. Laye uthi ka 40 lo nyaka.
Khona iqiniso ukuthi mntana.
Eh.
Hayi sozinye.
Indaba.
Ah, ngevote umuntu ongangezele kuhle. Basevalela leyo wokiki. Iwo kiki ayisinyeka ukudla. Ande utowata angehlulwa uzakuya egangeni. Egangeni uyakulwa lobani. Ante usezakulwa labantu esesitshaya ukuthi isayele la ngubute. Asiqothele amakhiwa amakhiwa ayisenzela konke. Bangaxotsha.
Umnumzana Big Boy Jabula ilunga lebandla lezanu PF uthi indaba yemali efayo yiyo yenza abantu bangasalithandi ibandla lakhe kulindawo.
Hayi mina ibandla lami mesalivotela yilami lena eselagugayo. Libi. Izipra.
Izapho
yise.
Osisiya nga.
Hayi, nasembuyela kuzani ngoba yiyemphethe. Abantu bayisikela but bari kunyunyuta ngathi bavaswakali kahle. Into zayo kazicace. Khangela kadizi ukuthi imali le injani. Esiyisithembile esiphila ngayo.
Umnumzana Sipho Ndlela oneminyaka yokuzalwa engamachumi amane lanhlanu 45 udla nxa ehlupheka uyavota kuphela lo nyaka.
Hayi esigabeni abantu bayakhala kakhulu ngoba sidubeka sesizwe khona lokho nje phela ukuthi lokuthi siyazilimela kuze ngathi khona lokho siyahlupheka vele kusasa yangikhona ayikho hayi ayikho nje mbona ngani labantwana lo mfazi ngabe ukuthi abantwana bami bahlupheka kakhulu. Hayi uvota sozengekile. Sozengekile noma ungaba yobunzima uvota sozengekile. Mina vele ngiyemdz. Ngisifuna imali kakhulu elizweni lamakampani tingavula sikwazi ukusebenza.
Bukanti uSporo Moyo webhekeni uzonto kwamagama ngesibo sezomnotho elizweni. Umoyo uthi sokwesikhathi sokuguqula izinto elizweni.
Sifuphume. Yatat just asebenzi ngabuya lebondi bathi bondi abasalifuni no job no what so sifunani khonapho. Akuntsheli into esifuna khonapho kuyini. Sidubeka sinje. Amakampani zavala asisebenzi azange sithiwe ama-benefit ethu kodwa hambane amakhiwa athambane ecela imali yeni kumkabi. So hate this attitude eyenzakalayo eZimbabwe njengebhekeni la no esidiniwe.
Osakhulayo uqondani Walter oneminyaka yokuzalwa ngamathumi amathathu 30 uthi yena labanye bakhe abavoti lo nyaka ngoba amabandla akhona akancedi lutho.
Akazi ukuthi ngaze ntshihle kwesikhathi ekumele kona bavike kube yinto eyi-one bale.
Sina vele abantu abasakhula vele isakhayethi vele yazi sizalelele enkangala thi ngomsebenzi wakulo manje uhambe emsebenzini awutholi. Akungekundlungile ngoba lami ngendlela lami ngikhule ngayo ngeke kube la ekusasa lami ekuhle.
Abantu abantu abaningi bakhala ngimncele emitha edotshwe iZimbabwe Electoral Commission uhlelo le-delimitation bathi bakwazi ukuthi sebevota kuziphi indawo esigabeni lezi. Ukhansila wakule ndawo ke u-Alexander Mkandla ku-Ward 6 omele bandlale ZANU-PF uthi kala qiniso ukuthi kuzahamba njani.
Yeah, not quite sure on that one. Kungenzakala ngeke sikwale lokho. But we are also trying to educate them. Yeah, bakhala shem. Abantu bakhala. But then, well, akula nto abangayenza ngaze bakhale, but ukukhona ukuthi iprogram esiyenziwe iyakutshintsheka.
NgoLwesithathu inkantolo yomthetho i-nomination code izabhalisa lokwamukela abangancedisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa eZimbabwe ngoncwabakazi lonyaka. Ngimele Studio 7 ngapha intaba zinduna, igama lami ngezwa Jesus Banda.
Uhulumende wakha idamu emfuleni uthanga nenkayi elilakho ukuguqula impilo yabantu esigabeni lesi ungani khona izulu ngemfanelo minyaka yonke. Kubika uNokudaba Dlamini.
Idamu leli elibizwa ngokuthi iZiminya Dam elasungulwa ekuqaleni komnyaka ngokutho kwengcitshi zeZimbabwe National Water Authority elizakhayo liza kuba yisilinganiso somango angamakhilomitha amathathu lengxenye 3.2 kilometers. Umnumzana Alois Katsande obona ngokwakhiwa kwedamu leli utshele umsakazo weStudio 7 ukuba sebesebangeni eliphezulu lesakhiwo lesi lapha abagebha khona imingcele kanye lokusukumisa imiduli zabamba amanzi amanengi azasetshenziswa izakhamizi ukulima okuchiyeneyo. Uthi kukhangelelwe ukuthi lomsebenzi uqitshwe ngomnyaka ka-2025.
The idea is this project should be completed at the same time. To say we should have the dam completed.
Lokhu kufuze sikwenze siqede isikhathi sinye. Kugoqela ingadi zokulimela ukwakhiwa kwesitishi sokupheka amagetsi kanye lokwakhiwa kwendawo okuzaphelelwa amanzi ahlambulukileyo enkayi. Lindawo izavula nxa wonke lokhu sekwenzakele. Okwakhathesi silabaphenya ukuthi amagetsi zapheka ngakanani njalo sihlose ukupheka amanzi ahlambulukileyo lapha azaphiwa izakhamizi emathetshaneni lezikolo njalo sizafaka ithara isuka enkabazo enkayi izobamba kulindawo.
Ngokutsho kukahulumende kuhlangothi lwe-Transport and Infrastructure Development, idamu leli kanye lezinye intuthuko okubikwa lize zalazo lizakwakhiwa ngezigidi zamadola emelika ezedlula kancane ikhulu lamachumi amathathu amadola 132 million. UKatsande uthi lintuthuko yenzelwe izakhamizi ngemva kokunanzelela ukuswelakala kwamanzi ngemfanelo kulo umango kanye lamathuba emisebenzi abangaziphathisa ngawo.
We have many of these projects which are being done for the community. So maybe it's just trying to replicate that.
Lokhu akusikho kwabo somabhizinisi abalimayo kodwa ngokwezakhamizi njalo yibo abangazikhethela indlela abafuna ukulima ngayo bethole inzuzo.
Umnumzana Bona Mahlangu usobhuku weMenda Village uthi njengenkokheli yomdabu bayayamukela lentuthuko.
Le ntuthuko enhle kakhulu ngoba i-ORTS abantu abethu baqhatshiwe khaphana abaningi. Sikhangele ukuthi ngemva kwalokhu idamu leli lingabani ngisimuli le-Carib ngoba kuyabe sekunenhlanzi eziyafakwa khona phana edamu. Okungaba ngama-tourist attraction babuya labo bezobona ngoba kuyabe kuyinkalatha yedamu eliyaba ule-Carib omncane.
Umnumzana Norman Ndebele ukhansila omele i-Ward 19 laye uthi lintuthuko idale amathuba emisebenzi esigabeni lesi.
Kube lusizo kakhulu abantu bevele kungela ndlela esingathola ngayo imali. Abantu bebethwele nzima kithi lukhulu kwadula kodwa at least abantu kathi sebethola imali.
Ngokutsho kukaKatsande abantu abedlula ikhulu lamachumi ayisekhombisa baqhatshiwe kuleli damu kodwa ukhansela Ndebele uthi iningi lisebenza imisebenzi engatsho lutho.
Kugcwele kakhulu i-general hand yibo abaqatshwa kakhulu ababeqatshwa bekhangela abanye bayagebha abanye bayenza nje imisebenzi ekhangele then skilled people balutshwana but sesilaba abanye ama-drivers amanye abalokhuzi abarekhruthe khonapha abadriver ama-scavators lama-tractors.
Idamu leziminya ngelesibili elakhiwa nguhulumende kusabelo seMathebeleland North ngemva kwegwayi Shangani Dam yona ekhangelelwe ukuqeda uhlupho lwamanzi kubahlali bakobulawayo lokuthuthukisa ezokulima. uhlelo lokusebenzisa amanzi adonswa edamu leli lwasungulwa ngomnyaka ka-1912 lwaphinda lwathathela phezulu iNational Matabeleland and Zambezi Water Project. Uhulumende waqhasha abavela kwele China ukuba belakhe bebambisana lenhlangothi ezimbalwa zelizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseNkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Singangeni kusigaba esilandelayo sesikhangeleyo okwenzakala kule Melika. Namhla likhefu leJune 10th kule Melika okunanzwa ukukhululwa kwezigqili ezazingabikelwanga ngokukhululwa kwazo okusemthethweni eGalveston esabelweni seTexas. Zakhululwa ngomnyaka ka-1865, sokule minyaka emibili uMongameli Abraham Lincoln wethula isinqumo sokuthi kumele kukhululwe izigqili zonke. Abanye abamhlophe bala ukwenza lokho besithi abagqilazwayo ngabantu ababathengayo. Kuningi okwenziwa namhla ngabantu abathiyeneyo kwele Melika ngosuku lolu. Kulabanye njalo abathi akumelanga luthakazelelwe usuku lolu. Sixoxele umfundisi Rafael Mthombeni ngokunanzwa kosuku lweJune 10th.
Kuqakatheke kakhulu babatube ngoba ukukhululeka ukukhululwa nxa wawuyisigqili ubusukhululwa kuthiwe khona namhla usukhululwe usukhululekile lawe usungumuntu nxa kade ungasowawukhangelwa njengokuthi asowumuntu. Yinto sibile eqakatheke kakhulu ilanga lokukhululwa kwezigqili ze-America lezi ezabanjwa izibhalo zithathwe e-Afrika ngodlame ngenkani zilethwa lapho kuzasebenza mahara.
Singathi kulandela ukukhululwa kwabantu kungazani kumi njani nxa sikhangela ke amalungelo abo isikhathanisa labamhlophe.
Khathesi balawo sibili amalungelo iminyaka yona le lokho ebakhululwayo ukuze sika khathesi balawo sibili. Kulobandlululo yebo ubandlululo olukhona, kodwa ke bangabantu labo bavota benza konke njengakhona lokho.
Ye, kuyini okwenza ukuthi abanye abathi kusukululwa akumelanga ukuthi abantu bakhumbule ngalo into ezinjani?
Aba batsho njalo bayaphambanisa ngoba nxa ukhululekile kufanele ukuthi ulukhumbule lolo suku lokukhululeka kwakho. Echurch namhlanje upastor wangithi sikhumbuza wathi yena lelusuku oluqakathekileyo lapha eTexas ama-Texan aqalala ukukhulula izigqili lezi for 2 years besala kwaze kwaba yilo leli langa lapho bawukhulula khona ngemva kwe-2 years.
Kumele abantu balunanze njani usuku lolu?
Ngokuthi bafundise abantu babo kube le midlalo kube lezinto ezinjengazonezo kukhunjulwe lapho kwavelwa khona ukuhlupheka konke okwenzakalayo lokukhululeka lokho sekukhona kathi ukuthi abantu kade sibazizwe sibili ukuthi bangabantu la kungakhathalekile ukuthi isikhumba zabo zinjani.
Lapha lizwe umfundisi Rafael Mthombeni olandela ezombusazwe eseDallas, Texas khonapha kwele Melika. Athule nzima amankazana ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla abayisebenzisa uma besesikhathini. Kubika uMark Peter Ntambe.
Abenhlanganiso eziphathisa ngendlela ezehlukeneyo njalo zikhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo abesifazane bathi baphakathi kwenhlelo zokukhuthaza ukuthuthukiswa ngokutholakala kwama-sanitary pads ngendlela elula engaduliyo njalo etholakala kungelambatalo. Unkosazana Memory Moyo wenhlanganiso ebona ngamalungelo amantombazana eKatshe Sisterhood uthi sebenanzelele ukuba amantombazana ikakhulu abaphuma emolini eziswelayo lasemaphandleni babhekana lenkinga eziningi ukungatholi lula imvunulo yokusebenzisa nxa besesikhathini ngoba idula okwamagama.
When ama-prices ezinto zonke go up, lama-prices ama-pads ayalandela because singakhangela kathesi ukuthi $1 something iphekeli one lama-pads of which abanye babemele asebenzise 2 packets or even 1 packet lona lelo ikuba nzima ukuthi alithole.
Uthi lokhu kugcina kusenza ukuba amanye amantombazana alahlekelwe ngezinye ke izifundo okwenza kukhanye angani abantwana abangabafana bakhaliphile ezifundweni nxa kuqathaniswa lamantombazana.
Ngananzelela amankazana amaningi nxa esesikhathini esesikolo they miss ama-school days due to indaba yokuthi nxa engenama-pads ukuthi ahambe esikolo kuba nzima cause one yabe lama-pains, 2 akala ma-pads, once angastayina iskirt or was staying from, then it's something else.
Unkosazana Ekenia Chifamba, umqondisi wenhlanganiso yeShamwari yeMwanasikana uthi inkinga ezinje zigcina zibangela ukuba amantombazana elahlekelwe ngamalanga afika kwamahlanu okufunda esikolo nyanga zonke ngoba esesikhathini, okuyikho okubafuqayo ukuba besungule umkhankaso wokubatholisa imvunulo owe Pads and Dignity campaign.
To have sinikeza
hathi amaphedi kuphela kodwa lokunye okunikeza isithunzi kumankazana okufana lesepa, i-toothpaste, i-toothbrush, letawulo lokunye okudingakalayo kumantombazana.
Uthi lokhu ngoba lumsebenzi usufuna ukuthi kube lokusebenzelana phakathi kukahulumende, inhlanganiso ezizimeleyo, abantu makhaza, abamabandla okholo, abamabhizimusi amancane lamakhulu lakuzo zonke inhlangothi zempilo ukuze ufezeke kakuhle lumkhankaso. Kunje sebesabalale endaweni eziningi zelizwe ezigoqela iChihota, emaphandleni akoseke, eChitungwiza lezinye indawo, njalo sebeqonda ezabelweni ezinjengeManicaland, eMasvingo lezinye, ngoba amanye amantombazana egcine sesebenzisa okufana lobulongwe, amahlamvu, amalembu kunye lokunye okungahlanzekanga, odokotela bathi ngokunye okungadala ke ukuba impila kahle yabo ibe sengozini, kube lula ukuthi bebambele imikhuhlane enjengemvukuzane yesibeletho. Unkosikazi Elizabeth Chidi, okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Parents of Handicapped Children Association, uthi lolu dubo kwabakhubazekileyo ngoluphethwe kabili loba kathathu.
Uncedo silithola luminelani labantwana esilabo abaludingayo, njalo lubuya ngemva kwesikhathi eside khona kudingakala nyanga zonke.
EleZimbabwe libhekana lobunzima kwezomnotho okugoqela ukwehla kwamandla emali yalo kubangela ukuqonga kwentengo. Lokhu kubangela ukuba uZulu ethwale gadalala elwisa nalo kuphila, kugcine eseqakathekisa ukudla kulokuthenga ama-sanitary pads. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Kusasa losuku lwesiphepheni olu-World Refugee Day, inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele e-United Nations ithi kulabantu bedlula izigidi ezingamachumi ayisikhombisa 70.8 million ababaleka emzini yabo kusukela ngomnyaka ka-2018. Ithi phakathi kwabantu laba kuleziphepheli ezifika izigidi ezintathu 30 million, izigidi ezingamachumi amathathu 30 million. Ithi kulabanye njalo abangelandawo zokuhlala emazweni yabo ngenxa yempi yomvukela. Kulabadabuka eZimbabwe abayiziphepheli emazweni atshiyeneyo. Siphophele lomnumzana Michael Sibindi odabuka eMatopo, wayeyisiphepheli kwele Kenya kusukela ngomnyaka ka-1972. Okwamanje uselamaphepha aveza ukuba useyisizalwane sakwele Kenya.
Ngizalelwe ekhaya, kubuya sibe sibancane ngama-60 wona lawo sikhulele lapho eKenya.
Incwadi zeKenya zokuthi libe ngama-citizen selaziphiwa yini kumbe wena abakakuniki?
Hayi, sisaziphiwa. Sazinikwa mhlaka 20 December 2020. Ngililanga sakuqhutshezwa khona ama-certificate ethu okuba ama-citizen eKenya. Khadesend i-ID.
Kwakume njani ungakatholi incwadi zezi?
Hayi, impilo yayinzima, yayinzima. Yena yazi umuntu uma uzivini uhamba labanye yavuka into ethi nana yasenzeni lokhu kezotha wena ulazi incwadi yini, lo omunye ethi ngilazi, lo omunye ethi ulazi, wena usithi awula abe sithi akusayenzi kuyo ususala abanye seyenza abakwenzayo. Impilo yethu ingeyokuthi nana udinga upelishele nithole lokudla lokuthelela indlu. Yimpilo ebesilayo iminyaka yonke leyi, ukukhula size siyabantu namhlanje sesilabantwana nabazukulu, impilo yena leyo. Kodwa namhla ngikhuluma nginje kathesi sengalapha engihleli khona okungakwami.
Kwakuhle khonokho-ke ukuthi kunjalo. So uzwa njani ukuthi isule ndawo yakho njalo sungasebenza okusemthethweni kwele Kenya khonaka?
Hayi, kathesi kwakuhle ingathi loba namhlanje sikhuluma senze nje so into zonke ezimotshakala loba okwelizwe sibili ngiyakwanisa ukukhuluma ngakho ukuthi hayi umkhokheleli wethu iyasomisela ngalokhu lalokhu, ile right yokukhuluma sengizwe futhi ngenathi ngumkhenyi.
Abantwana-ke labo sebelincwadi kumbe kuminjani?
Abantwana sebelezincwadi. Engikhuluma nje bengisithi nalomo yedwa ngifuna ukudingela umsebenzi kupolisi.
Laye uyafisa ukungena esipoliseni?
Nathi singabangani abangamapolisa abayesithandaza labo ejeji because isikhulu sithina naye uma lo mntwana ofuna ukuthi ngimbhalise ngambhalisi umsebenzi. Yikho ngifuna ukubabuza kubo bonke abantu abangizo bazazinikela ebhala. Nathi iningi yabo baqeda i-form four abalutshwanje abafika i-8 form 1, form 2 njalo bafundile.
Yes, singathi kolombo lokho elijova ukholo lwenu lwesipostoli, usitshele ukuthi lisonta yiphi angikhona isipostoli njalo libaningi kanganani kolapo.
Ngathi isonto yiyo ezenza ukuthi size sibe lezincwadi. Ngathi sasingasoze sihlale eKenya singelaa msebenzi esiyilandileyo or walandwa ngabobawo. Kanti umsebenzi owenza ukuthi ngana sibe lapha siba abantu abanganazincwadi yimsebenzi wesonto leyo-Church yethu.
Umnumzana Michael Sibindi udabuka eMatopo esabelweni seMatabeleland South besixoxa laye ekwele Kenya. Siyaqhubeka ngodaba lolu kusasa. Sokuyisikhathi sokubingelelana.
Ngingumisi Sintereko uMasavangana, ngibingelela izingane zami uNewton, uyigi, uRobeti, loLeslie, lobaba, labo anti bami abasesiganda ekhaya lakithi. Ngiyabonga, ngiyabathanda kakhulu 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 bonke laba bantu embabingeleleyo.
Ubingelelayo uChristopher Nyathi Kontali Sigaba, Mbiro Omuhle. Ngithi linjani babirwa lisuhile jwami enkhuphuke ngiyobingelela kwamaluma mphela ekoshusha watalawunda. Ngibingelele futhi laso sonke isitshaba seZaphu, ngithi mazaphamahle liphile mazaphamahle. Ngingakhohlwala abafana bami abase-St Paul, ngithi bafana ubabuyalithanda uNqobani Nyathi Bobangane Nozo, likhule bafana bami lifunde lizokhokhela iZaphu.
Igama lami nguWilisha Lihlungwane, ngihlala eXalanga eVillage under Tshunkunyane Primary School endaweni yaseFelabusi. Ngithanda ukubingelela laba bantu. Ngiqale ngesithandwa sami engihlala naso ekhaya uMahlilida Ncube. Ngibingelele bonke nabazulu bami engilabo, uThandeka, uAyanda, Nomthandazo, ikhuluma loNcuncu, uNomusa, ikati njalo noNomvula. Ngiyeqe ngiye endaweni yasesigodini lapho kukhona umalumami uDJ Chuma. Ngiyambingelela kunye nomalumami ongufazi uMasibanda uGaluza, ngithi kabaphile. Ngibuyele njalo futhi eFelabusi, ngibingelele ibandla lonke engilikhonzayo le-Truth of Jesus Assembly okugoqela umfundisi uKayne Ndlovu. Ikati lebandla engilikhangeleyo engingumfundi waswalo eKhilani, ngiyababingelela bonke. Ngibingelele nendaweni yaseSimbiti phansi kweTshunkunyane Primary School kulo dadewethu uNamkhululi uSoneni. Ngiyambingelela kunye nabazukulu bonke. Ngiyabonga basakazi.
Linjani basakazi bonke bakaStudio 7? Ngalinjani abalaleli bakaStudio 7 ngendawo ngendawo? Mina ngikhuluma layo ngusesabo, sesabo wakwaSibanda wasendaweni yaseNyathi eDromaland kuVillage 9. Andibulisa umama wami onzalayo, ngithi ngiyabonga ukuthwalwa ngumama esisini sakhe 9 months ngisidla mahara. Ngiyakubonga konke, ngibulise labomama bonke nje ngibahlonipha ngokusithwala kwabo. Ye, ngibuye ngise-Country Park lapho engihlala ngikhona ngokusebenza eCountry Park lapho kule muli yami khona. Ambulele kelunamntwana uMancube, lezibulo lami uAnita loRomeo Thulani ngokulandelana kwabo uManqoba loNqobile loNqobani loAndile. Ngithi ngiyabathanda abantu abami, likhule lingcine njengoba lami likhangele. Hhayi, ngiyabonga. Angilokuningi engingakukhuluma Studio 7 for uhlelo.
Siyabonga labo ngabalaleli be-Studio 7 namhlanje siphetha ke uhlelo lwethu ezinye kade sikhokhela kuyaxokozela ekubandla le-Citizens Coalition for Change ngenxa yokungethulwa kwamagama acacileyo abazancedisa kukhetho olukhulu oluzayo. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalelisa umthembo sithemba uKips Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.